Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela umsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 9 Nhlangula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izolo kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha abahlolwe igcikwane le coronavirus. Abahlanu babo abavele kwele South Africa batholakala belalo osekukhuphule inani labo elizweni laba yi 287.
Ukuthi bahlanganise abantu kukhangelane lalesi sifo se-coronavirus kuyisimanga esikhulu kakhulu.
Kambe uhulumende engaba ethatha amanyathelo abalulekileyo ukwenqabela igcikwane le-coronavirus na?
Igcikwane leli kalikho lapha eZimbabwe la. Igcikwane leli livela ngaphandle kwelizwe.
Ukutshengisela phezu kokubulawa kwabensundu ngamapholisa sokusabalele umhlaba wonke jikelele.
Kodwa ke emalangeni adlulileyo siye sabona ukutshengisela ukuye kwagcwala nje ilizwe lonke, iNgilandi yonke nje ngokuphelele.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha abahlolwa igcikwane le coronavirus. Abahlanu babo abavele kwele South Africa batholakala belalo osekukhuphule inani labo elizweni laba yi 287. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulo yedwa esigabeni seMashonaland obele gcikwane leli kodwa sesindile. Abalichumi lanye abesigaba seMaswingo labo babikwa sebesindile. Kusenjalo, uhulumende uthi ikomiti edalele iParliament ebona ngezemithetho izabuthanisa uzulu ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe kuqala mhla ka-15 kulinyanga kusiyafika mhla ka-19. Isizwa imbono yakhe ngokuguqulwa kwesekelo sombuso welizwe ukuzanywa libandla elibusayo phansi kwe-Constitutional Amendment No. 2. Iningi lithi kudida ingqondo ukuthi uhulumende ugijimelane ukubuthanisa abantu khona kule ngozi yokuthelelana igcikwane le-coronavirus. UZulu uthi ukubuthaniswa kwabantu lokhu kuzabangela ukuthi igcikwane leli limemetheke ngamandla. Ukuguqulwa kwesekelo sombuso lokhu kusolwa ngabaningi abathi ibandla le-ZANU-PF lizama ukupha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo. Ingaphumelela linguquko, uMnangagwa uzaba lelungelo lokukhetha abahluleli bemthethwandaba lomtshutshisi omkhulu engakhulumisananga la muntu. Uzaba njalo lelungelo lokukhetha abaphathintambo bakahulumende abaningi kwedlula labo abavunyelwa phansi komthetho okwamanje. Kule migqa engamachumi amabili lasikhombisa uhulumende afuna ukuyiguqula kusisekelo sombuso lesi esiphasiswe nguZulu nesilinganiso phose sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 94.49% ngomnyaka ka-2013 kukhetho lwe-referendum. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu, yena othi imbuthano kahulumende le izabangela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Ukuthi bahlanganise abantu kukhangelane lalesi sifo se-coronavirus kuyisimanga esikhulu kakhulu, kudida ingqondo ukuthi bangenwe yini, njalo bajongeni ngakho khona lokho. Sibuye sikhangele futhi ukuthi empeleni bakhangelele ukuthi abantu bazenelisa yini ku-attend ama-meetings abo lawo. Ngibona ngani ngabantu nje abadlalayo abafuna ukuthi kuthi i-process yadlula, ba-consult abantu bekwazi mhlophe ukuthi akula muntu oza-attend ama-meetings abo nalabo abantu bayesaba, abantu abalaso isibindi sokuthi bayebuthana bebuthanela into efana nale leyo iparlamenti yakwazi ukuthi abantu kwabasozi baathende ifuna nje ukuthi idlulise kuthiwe yaconsulta bekwazi mhlophe ukuthi akulalutho uzananzelela futhi ukuthi emakhaya imihlangano efana lale idiphenda kakhulu ekusebenzeni kwe-civic society kuyiyo egqugquzela abantu ukuthi be-athende kade si-civic society imile ngokubana inaka izinqumo zokuthi abantu bengabuthani ngalesi sikhathi se-coronavirus kulusizi kakhulu ukubona ubukhokheli okuyibo obukhangelelwe ukuthi buhambe phambili ekuthonyeni ukuthi abantu bangaze babuthana bavikelele umkhuhlane ukhona kusiba yibo abafuna ukubuthanisa abantu ngalesi sikhathi
Abanye bathi inguquko edingwa nguhulumende iza kupha uMongameli Mnangagwa amandla okubusa njengontando kayiphikiswa njengenkosi yikho nje sekichikijima khona kule ngozi ye-coronavirus. Ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela?
Eqinisweni kunika umongameli welizwe amandla amaningi njalo kuyayitshintsha iconstitution zafumana ukuthi kulama amendments afika 27 okumele kutshintshwe izinto eziningi ezizo ezavunywa ngabantu ukuthi kazigcizelelwe kuconstitution ngo-2013 kusuka kube lezi gamba eziningi eziyizo ezazisolwa ngabantu nxa babeqala ukwenza iconstitution ngo-2013 kuyibo okuyikho kwaletha umfutho ukuthi iconstitution ibe khona entsha ka-2013 so nxa kuyatshintshatshintshwa zonke lezi zinto umongameli ugcina sesiba lamandla abe lamandla okuthi kube nguye o-appoint o-vice president abe lamandla okuthi angaboleka izimali kungazange kwa-approva iparlament lokunye okuninginingi okusuka kulimaze iconstitution evele iyiwe ekhona abantu abathi yiyo indlela abafuna ukuthi bakhokhelwe ngayo kungakho ke yikho i-civic society besola lesi sinqumo ngokubana lesi sinqumo sesiphikisana lalokho kwathiwa ngabantu ngo-2013 ngokubana izinto eziningi sezitshintshwa totally sokunika amandla wonke ku-president uzafumana ukuthi indaba efana lokukhethwa kwabo-chief justice konke sokufakwa ezandleni zika-president kakusela ama-interviews aza kwenziwa izinto eziningi sezisemandleni akhe
umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa le-Studio 7 esecingweni umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye labebandla le-ZANU-PF bayakulandula ukuthi bazama ukuguqula isekelo sombuso ngoba befuna ukupha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla amaningi
Yebo 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 thakazo muhle liyanxuswa ukuba lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki onke ngo-8 kusiya ku-9 PM namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus ngesikhathi kungakabekwa usuku lokuvulwa kwezikolo eZimbabwe sihlolisisa njalo imisebenzi yabatsha enceda abaswelayo ilizwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19 Silusizwe ukuthi ngeke lene lisi ungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini noma kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hove khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama
kambe uhulumende engaba ethatha amanyathelo abalulekile ukwenqabeleni igcikwane le-coronavirus na Lo ngumbuzo abanye asebezubuza wona ngoba indawo ezigcinwa abalinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus kumbe ama-quarantine centers ngesiNgisi asezindawo lapho leli gcikwane eselihlanyelwa khona ngoba abantu bephoselwa ndawonye beminyene okunye osekudalela umbuzo indlela ukukhangelwa ngayo ukuthi umuntu engaba ele gcikwane leli na kumbe hathi ngokuhlola ukuthi umzimba wakhe uyabe uthisa okunganani nxa lapho efika kwezinye indawo omunye wabasola lokhu ngumnumzana Maxim Gandla isakhamuzi sakobulawayo njalo owalwa impi yenkululeko
kodwa okusegcekeni esikubona ngawo ethamehlo thina esibona lokho esiku lockdown igcikwane leli kalikho lapha eZimbabwe lapha igcwane leli livela ngaphandle kwelizwe kubona labo kuthiwa khona bavela kumbe ngama detainees kumbe ngama ngabadeportwayo kumbe ngabasemajeli ngoba kulawo semajeli lapho kuthiwa bakhona laba balakho lokho kwinto lokho kodwa ke isimanga lanxa kuthiwa khona kuyakhwela inani lakho na liyakhwela liyaphezulu okusuka kuhluphe khona lapha ukuthi kanti inxa likhwela lisiyaphezulu kube sokuthiwa khona kathesi kwehlile kulabantu abasebe recovered ba recover njani bengalatshwanga umbuzo omkhulu igcikwane leli nxa likhona leli kathi lona silibamba ngani ikhithi yangkhona silayo yini ukubamba igcikwane leli sibe sesiswela umuthi wokwelapha abantu bezilesile bodwa kuthiwa khona ba recover abaseliyo ngabangaka itemperature leke ede ngibona abanye ngazani bayakhangela kukhulu ngento yakhona bebekhangela ngalokho kuyi umtshina kwema temperature lokhu nxa kwa above 38 or 39 to 40 kuhle kuthiwa khona hayi awuphilanga kanti i-stress iba lema percentage amangaki labantu laba bale asima labantu abale flu bebulawa ngamakhanda into yona le engazani ayimphathi kuhle mina an individual ngoba sithola ukuthi khona umkhuhlane wona lo wegcikwane leli awelatshwa elizweni le or across the world ngaphandle kwemadagaski le-Tanzania lalangapha kulokhu zini ngapha eRwanda amazwe lawo mbona azani basebezimela nje ukuthi bazilungisela lokhu kwinto ngemithi nje yesintu kumbe yona le bayibonayo so lokhu ngake zake sikutshola ukuthi khona into le kayelapheki kuyelapheka lokhu ngiyiflu leyana eyabi khona laphana kumbe lokukhwehlela kumbe isihlabo nje
manje ubona ngani uhulumende akwenzayo kungaphathisa yini ukwehlisa inani lalabo abatholakala belegcikwane le-coronavirus
uhulumende kusegcekeni lapho ukuthi khona uzakwehlisa lokhu kumele kwehliswe lokhu ngokuthi abantu bethwele ukudla khona lokhu ukuthi abantu bengahambihambi laphana lalaphana nje ukuthelelana imikhuhlane wena le nje eflu kuyehla lokho kwinto lokhu kodwa nje i-social distance yona le ekhulunywa ngayo yona le izanceda ngoba umuntu angama phansi kwakhe nathi utshwala laphana uyezwa ukuthi umuntu lunathi utshwala so uhulumende kavale utshwala lobu kavale legwayi lele libhenywayo leli kunye lembanji amamaski lana nxa umi phansi komuntu thina sisemabhasini lapho uyezwa ukuthi umuntu lo uvela nathi utshwala lo uyezwa so le quarantine yona lena ukuthi abantu abahlale besezindlini kumbe besendaweni ezivalelweyo ngale behlale ezindlini kuyanceda khona lokhuyana bona laba abantu laba bengahambihambi laba abanathi utshwala ikuma imadagaski leyo iyazelaphela lo mithi yayo lokhu ukuthi khona uhulumende elandelele lokho kwe-World Health Organization angwamanga lokhuyana ngoba ngwamakhiwa lokhu
umnumzana Max Mkandla isakhamuzi sakobulawayo njalo walwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele na ku Twitter bu VOA Ndebele saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme uba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi imota yomsekeli webandla le-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Gilbert Bwende iphoselwe ibhomba lepetulo yatsha emzini wakhe weBelvedere eHarare uBwende utshele leli phephandaba ukuthi useke wathola imilayezo imcebisa ukuthi athiye ukusekela oDouglas Monzora labo Thokozani Khuphe
iphephandaba leChronicle lithi umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe usuza kuqala kulandelwa ukuvalwa kwelizwe ngenxa yegcikwane leCoronavirus. Iqula ebelikhokhelwa umphathintambo wezokwethekelelwa umnumzana Mangaliso Ndlovu belisedolobheni leVictoria Falls izolo phambilini kokuvulwa kwemisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe. Iphephandaba leHerald lithi wake waba ngumphathintambo wezamandla umnumzana Sam Undenge usezahlala ejele okweminyaka emibili kulandela kulahlwa kwesicelo sakhe sokuthi isigwebo asiphiwayo phezu kwecala lakhe silahlwe. U-Undenge watholwa elesicala lokukhetha inkampani ukuthi isebenze ithenda ngesilungu ingalandelwanga. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Yebo yebo, selibingelela beStudio 7 abasakazi bonke nabalaleli bonke imumpofu. Njengabantu bayita ngama-democracy, MTC kachamisa abantu balole democracy. Yomangalisa ukuthi democracy yakhona ikuphi lokho engena esikhundleni ngodlakela ngempi efuna ukubulala ukhophe. Siyababona nanamhlanje baqhubeka ngazo izimpi zakhona. Lawa bayangisa laba abantwana bakamgabe kenje vele umgabe G4 wayeshiye ezandleni zakhe. Yikho ke behamba ngezeluleko zikamgabe nokwenza kamgabe bayangisa njani. Bayangisa odlakela lolo abalwenzayo lolo. Kuvele kubonakale ngisho nabasekeli bakhe bonke noma bekhuluma abantu bezimpi nodlakela. Bayangisa lokho pho ngabusa umgabe ozabangcono phela kunaye phela umgabe omncane lo osakhula lo chamisa. Bayangisa lokho abakwenzayo. So ngiyabonga ngithi abaxekane lento zodlakela ochamisa.
Yes, salibonani basazi beStudio 7 njani likhuluma lo John Walker eBotswana. Ntanda uPaula ngodaba lukamakhuphe. Umakhuphe akakeyeki umkhuba wakhe owezanu. Siyakwazi ukuthi umakhuphe uyizanu ngokwakhe, so engasidisturbi ebandleni lethu likababa uChamisa, ngoba siyakwazi ukuthi vele yena uyizanu. Konke lokhu okwenzayo siyakwazi ukuthi uthengwe izanu yethi enze khona lokhu, kodwa ngeqiniso nangamandla iMDC kaChamisa elawo umakhuphe akulanto ozayenza. Njalo umakhuphe akula muntu ozafika wambusa, akula muntu ozafika wamvotela. Njalo kasozebe le support engaye kaChamisa ikufuna ukudisturb nje, ngoba vele siyakwazi ukuthi izanu imnike inqwabanqwabazi lemali. So akakame ukufuna ukusidisturb ebandleni lethu. Ngiyabonga
balaleli bahle beStudio 7 lentatheli zindaba. Siyabonga, thanda ukuthi ngibonise lokhu mafitshane. Uhlupho esilubona ekhaya laphana kuhlukuluzwa kwamalunga e-opposition party kakhulu yona i-MDC alliance silo hlupho oluncinyane, luhlupho olungeke luphelele kiyo futhi. Okuswelakala ukuthi thina njengamazimbabweni esikhona sinanzeleli ukuthi yithi esisengozini. Ludinga futhi ukubambana kwethu thina abantu, kungalani le mpala, kungalani le mhlobo, kungalani lokuthi wena uvela ngaphi. Dingeka ukuthi sibambane khathesi kulamathuba okuthi abantu babhalise, abantu babhalise kakhulu esisemazweni aphandle. Bona abasemazweni eBotswana, South Africa, Zambia, Mozambique, asibhaliseni ukuvota. I-election ezayo nxa isiza silisebenzise ithuba lethu lokuthi sivote, sithi lanxa siba khona ekukhononeni sikhonene sivotile. Singabantu abaningi kakhulu esemazweni angomakhelwane, kodwa nxa singavoti sifana nangolo lokuthi siyazincindezela thina. Singalibali ngamaphemithi lawa esiwaphetheyo abanye veleka silazo lesincwajana lesi, abanye siphethe amabhasi esinike savezi epapholiseni. Kumele sikunanzelele lokho ukuthi khona thina siyalungisa elethu ilizwe, ukuze nxa sesibaleka sibalekele kithi, singabuthileki futhi lezi mpahla zethu emazweni lapho esingakhanga khona. Sizadubeka ngelanga lokubaleka. Abantu laba ngikhona beseza imithetho yabo izaguquka, ngikhona beseza labo bezasihlasela futhi cine sesihamba ngenkani, kodwa lelani lizwe siyedubeka futhi lathi labantu bethu. Ngicela sike sicabangele abantwana, sicabangele lathi ukuthi nxa suka lapha izinto zibhede emazweni esikiwo siyanga siyafika senzeni. udukululwane olukhulu kuhulumende laphana nolwethu sonke asilukhangeleni ngokuhlangana ngokubambana. Siyabonga uSibande Jobek.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani kustudio 7. Siyabonga linjani badala? Hayi, siyaphila. Mina igama nguSimahedwa amanyenyeza. Hayi, lapho esikhona madoda siyazama, siyancenga kancane kancane. Lokho simbhekile ulockdown, lokho eqhubeke siyaphambili. Hayi, lathi siyezwa njengamahungahunga ukuthi kuthiwa abanye bayabuyela emakhaya. Hayi, kodwa mina lapho engikhona, hayi, angikaboni umuntu obuyela ekhaya. Abanye lokho bezama, bezama, bezama kancane kancane bethola, ngoba inkalakatha phela yikuthi uthole ukudla, uthole lo ungakhona ukuthi ubhadale ngakho irenti. Ungabona ukuthola lezo zinto, hayi, at least uyakhona ukuchova-chova kancane. Into eyinkinga nje isikhala ngayo kakhulu ukuthi uhulumende ngawe uyazama iplan kuvulelwe laba abalayithayo ukuthi kukhona ukudlula amagrosali ahambe kahle ekhaya. Abantu abethu bayalamba le makhaya, akusakhona ukuthi kutholakale anything. Lanxa ukhona ukuthi ungathumela something, ayikho into ekhona ukuhamba. Waye bengazama ukuthi bahlale phansi amagovernment nje bazama ukudedela kancane iborder kuze ukuthi lathi sengabantu esikhona ukuthola ukudla okuhambayo kuye emakhaya kulabo abangakhoniyo, ngoba abanye kunabadala ekhaya amaxhagu lezalukazi. Igovernment yakithi kuthi iyababonelela kodwa kulanto so ukuthi ngakungcono thina njengoba vela devivele abanye bethumela emakhaya bakhona ukuthumela labo bantu baye kudla bathole lokho kudla ngako bangcono kakhulu. Ngiyabonga Studio 7 phambili ngomsebenzi madoda.
Sanibonani baphathi bohlelo leStudio 7. Thina siyaphila. Igama lami nguSibusiso Clutchers. Hayi, nami bengithi nje ngiphawule, hayi, isimo esibhekane naso sisemazweni angaphandle isinzima, kodwa sekuze kucishe kungathi kuyajwayeleka into kwakhona. Kodwa-ke kunzima ngoba izolo bengiye lapha emabhasini e-Powerhouse ngiyobuza ngoba uhulumeni wala e-South Africa kade thina uyavula ezinye izinto. Bengicabanga ukuthi mhlawumbe uzovula nasemabhoda. Ngayabuza emabhasini bathi hhayi, akukavulwa lokhu kusahamba impahla. Njalo impahla ziphelela koBulawayo, thina masifuna ziye emakhaya besiyiziphathisa vele zisuke ziyefika emakhaya. So-ke ngeyinye impilo enzima kakhulu esibhekane nayo, engangokuthi asazi ukuthi kuyaze kube nini. Ngoba ngithe uma ngibuza bathi hhayi, kuyaze ukuthi mhlawumbe uhulumeni yena uma esechazile ukuthi uyavula amabhoda lapho kuyaqala khona ukulayisha amabhasi. So yinto engaziwayo ukuthi kuyaze kube nini. Kodwa-ke hhayi, kufanele sikulandele lokho okukhulunywayo, ngoba phela kungaze kube buhlungu enhliziyweni yakho, kungaze kube njani, kodwa kokusalayo vele kunjalo, kunjalo ngeke kushintshe. So hhayi, siyalokhu sithandaza nathi kuNkulunkulu ukuthi asiphephise kuwo lo mkhuhlane, njalo kuze kuye kuqonde, ngoba lesifo phela sithethe imiphefumulo yabantu abaningi kakhulu, and namanje lokhu kusahamba abantu emhlabeni. So-ke kungezinye indlela lazo zokuthi bezame ukuthi ukuphepha abantu. Kodwa-ke sizobona-ke ukuthi kuyazokugcine ngani. Ngiyabonga uSibusiso Elubhalo.
Wena makhupe, sicela ukuthi sihloniphe. Wena mama, wena ubona ngani thiwa thina hlupheka kangaka sihlala kwamanye amazwe singabuswa nguwe wena, ngoba wena usidla amadezane uphepha, kuthona ukugijima uhambe usemzini kamogeni cwangirayi usiyakhuluma le ngcwaba. Ngubani wakutshela wathi umuntu wafa uyakhuluma? Wena mhlathi wakho wena mama, wena uyasithengisa kuzane uphepha lesi sihlale egangeni lapha kwamanye amazwe sidubeka wena, ngoba usisuthu sidla imali yamadayamondi. Usihloniphe wena mama, wena thina sibuswa nguwe wena uyezwa, njalo sibuswa umuntu okumama, njalo awusoze wathola amavoti wena. Zwana wena mama, usihloniphe wena la mathaka ezane uPF mhlathi wakho.
Sanibonani balaleli, sanibonani basakazi Studio 7. Igama lami uKK Ncube, kuse-South Africa ngapha kwaseGoli. Ngicabanga ukuthi mina umbono wami uthi wona siyabadinga abantu abanjena bomonzo or abanjena bokomiti abakwaziyo ukuthi umthetho uyagcinwa. Basijabheka sikhangela ukuthi wona ubaba uchamisa indlela angena ngayo ebukhokheli be-MDC waphula umthetho we-constitution yabo njengeparty, waphinde wangalalela futhi i-Supreme Court. So umholi onjani ongalaleliyo, ongalandeli njalo umthetho asuke bewubekile party? Kambe nxa engabusa ilizwe lomuntu kanabungozi nabo ukuthi uzasuke abuse ngendlela engayona, ngoba uthanda kakhulu ukuthi aphambane nomthetho. So omonzora labo committee ngibona bezinto enhle kakhulu ekutheni khona bakwazi ukuthi basebenzise umthetho. Into ke siyidinga elizweni ukuthi ilizwe libe nomthetho, akanye iphakhi landele i-constitution. Mina ngibona kuyinto enhle kakhulu.
Ngiyalibingelela Alec e-South Africa. Indaba le-MDC yala ngaphandle MGCT uze ilungiswe kahle labantu abahlale phansi babonisane baye ku conference bese kuyakhetha ileadership yabo behlangene bendawoni uze baqinqobe baqede umsindo baqede ungenela kwezana PF abenze njalo kuphela bakhumbisane baye ku conference owina yawina odliwa yadliwa kuba laqhubekele phambili ngoku 2023 useduze kakhulu so mayethi bakwenze before 2021 ephela bese zakwazi ukuqala ukukhampena kuhle.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ukutshengisela kwabantu phezu kokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa eMelika edolobheni leMinnesota kusabalele kumazwe amaningi omhlaba. Izolo amazwe agoqela leBritane, South Africa, Brazil namanye lawo abe lenkulungwane zabantu emgwaqweni betshengisela besola ubandlululo olwenziwa abensundu ngabamhlophe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Difa waJabi Bango ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kodwa ke emalangeni adlulileyo siye sabona ukutshengisela ukuyokwagcwala nje ilizwe lonke England yonke nje ngokuphelele lapho esize safika sabona khona edrobheni laseBristol lapho ekulesithombe khona esomunye umlungu okuthiwa ibizwa kwakuthiwa ngu-Edward Colton. U-Edward Colton lo wazakala kakhulu engomunye owadlala indima enkulu kakhulu ekuthengiseni abantu abamnyama ebenza ama-slaves lapho athengisa khona abantu abayedlula i-84,000 ama-slaves ewathengisela emazweni angentshonalanga. Abantu kube yinto enhle kakhulu njalo ukubona ukuthi abantu kade begqugquzela noma abantu kade beyiba bakhokhela lumzabalazo noma ngithi indlela le kade beprotesta ngayo abaze bafika esimeni sokuthi bafike basidonse i-status ka Edward Colton basidonse basiqamule baqede laphana basishaye basilimaze baqede laphana basithatha basiphosela phakathi komfula othiwa ngu-River Avon. So kutshengisela konkwana ukuthi isimo esesahamba satshintsha noma kungakatshintshi ngendlela thina abantu abamnyama esabe sifisa ngakhona kodwa ke likhona ihlekana labanye abelungu noma ngithi abejwabela umhlophe abasekela noma abazwisisa ukuthi ukucindezelwa komunye umuntu kuyinto embi kakhulu njalo kuyinto engalunganga.
Siyananzelela ukuba iningi lalabo abatshengiselayo ngabamhlophe. Kungako sitshoni lo?
Njengoba ngikhulumile phambilini babugandi ukuthi ukutshengisela lokhu sikubonile njalo kukhokhelwa ngabamhlophe njengoba sisazi ukuthi abamhlophe yibo kanye abaningi kulawa mazwe angapha asentshonalanga. Ukutshengisela sobala ukuthi sebakunanzelela bakubona ukuthi ukucindezela noma ukuncisha omunye umuntu amathuba noma ukukhangelela phansi omunye umuntu kuyinto engalunganga. Njengendawo yokuthi umlisa uFloyd ukuthi njengoba kade ubulawa nje ubebulawa ukuthi icala lakhe bekuyini nxa kukuthi icala lakhe kade ekhona bevote ngabuthi ubotshiwe wakhanjiswa enkantolo wayagwetshwa hatshi ukuthi abulawe ngamapholisa abantu abafanele ukuthi ngabe benza umsebenzi wokuthi babophe hatshi ukuthi benze umsebenzi wokujaja abantu ngoba abalawo ama-qualifications umuntu olama-qualifications ukuthi ajaje umuntu ukuthi ulecala noma kalacala ngu-magistrate njalo abala abazange baphiwa ama-powers ukuthi babulale abantu kwathiwa abahambe bayepholisa abantu babophe abantu abayisigilamkhuba babalethe emthethwandaba.
Lona udubo lobandlululo olwabensundu ikakhulu ngamapholisa lunjani khona ngapho kwelo Bhilitane?
Isimo sobandlululo babugande ikakhulukazi lapha kwelase England lapha kwele Bhilitane sikhona kodwa ke ngendlela esingakhona kuba izinga lakhona alitshengiseli kakhulu njengendlela esikubona kusenzakala kwamanye amazwe noma phecelezi sithi njengalokho esikubona kusenzakala kwele America lakoGermany lakwamanye amazwe ngendlela abaphatha ngakhona.
Umnumzana Difa waJabi Bango isizalwane seZimbabwe esihlala leBhilitane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leLondon khona le eBhilitane. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi ke sikhangele inhloko zendaba. Izolo kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha abahlolwe igcikwane leCoronavirus, abahlanu abavele kwele South Africa batholakala belalo sekukhuphule inani labo elizweni laba yi-287. Kambe
uhulumende engaba ethatha amanyathelo abalulekileyo ekwanqabeleni igciwane le-coronavirus na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.